Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC. Lamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 17 kumpalakazi 2018 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje
ngoba baqalisa odokotela abancane isikhathi sedokotela abakhulu babo sebethiwe umsebenzi bafaka ama-tulisi phawu lokhu kutshengisa nje kusegcekeni ukuthi isinqumo lesisathathwayo ngohulumende kambangagwa esokuthi ufuna le abayithi ngesilungu i-austerity for prosperity kayisebenzi
odokotela bohlanzo lwaphezulu lwama-senior doctors abikwa sebambanela abanye babo ekukhalaleni umsebenzi bekhala ngokusikelela kwemithi esibhedlela kanye leholo
aleli ilanga eliqakathekileyo izaphu ile minyaka engu-57 lokhu yakukhona kusukela ngo-1961 so-ke namhla besikhumbula ilanga leli niyabona sesizabe sikwenza more often ngoba abantu ababekhona sibelokhu benyamalala one by one so kuhle
ibandla lezaphu lithakazelele iminyaka engamachumi amahlanu lesikhombisa lasungulwayo wezempilakahle sikhangela ukuphilisana kwenyoka labantu ngesikhathi sezulu lapho iningi livame ukulunywa yilezi nyoka zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Odokotela bohlonzi lwaphezulu ama-senior doctors babikwa sebemanyane labanye babo ekukhalaleni umsebenzi bekhala ngokusilela kwemithi ezibhedlela kanye leholo abathi kumele lengezelelwe njalo baliphiwe ngedola lasemelika. Odokotela abasacathula ama-junior doctors sebelamaviki edlula kancane amabili bekhalele umsebenzi. Abaseki bebunda bathi ama-senior doctors lawa aqale ukukhalala umsebenzi namuhla. Umsakazo weStudio 7 wehlulekile ukukhulumisana labo dokotela laba kanye lomphathi intambo yezempilakahle yena obethembise ukukhuluma leStudio 7 kodwa ubengasadobhi ucingo lwakhe. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Charles Nyoni usole uhulumende esithi kumele aphange alungisise izikhalazo zabo dokotela laba ngoba umumo mubi kakhulu ezibhedlela.
Ukuqalisa kwendaba enkulu njalo ezabe isiyakilokhu iqhubeka isiya phambili ngoba baqalisa odokotela abancane isikhathi sedokotela abakhulu babo sebethiwe umsebenzi bafaka ama-tulisi phansi lokhu kutshengisa nje kusegcekeni ukuthi isinqumo lesisathathwayo ngohulumende kambangagwa esokuthi ufuna le abayithi ngesilungu i-austerity for prosperity kayisebenzi ngoba vele abantu babalayo imali yakhona eyokuthi kuthwabeke kukhipha ama-2%. Kutshengisa nje kusigcekeni ukuthi uhulumende ulokhu ezimisele ukuthi ibhondi le-US ku-1:1 akuncedi ukuthi ngoba abantu bahola imali vele ezitshaywe yi-inflation. So kuzabe kuqhubeka kusiya phambili ngoba singakhangela kathesi odokotela abancane, odokotela abakhulu sifike lapho sikhangela amatitsha lawo lawo kade matsha efuna imali zabo ukuthi zibe ngama-US. Lokhu kutshengisa nje kusigcekeni ukuthi uhulumende kumele atshintshe umqondo wakhe owokuthi ibhondi likuyafana na leyo njalo kumele akhiphe ibhondi lelo ngoba vele kayisasebenzi sibuyele lapho esasisebenzisa khona i-US njengemali abantu bathole imali zabo njalo sithole lokhu abangakuyenza kathesi abantu bayagula ezibhedlela bayafa ezibhedlela ngendaba yokuthi odokotela kabakho odokotela bafaka bamisa umsebenzi ngenxa yendaba yemali uhulumende ulokhu efulatela nje engafuni ukuhlala phansi nabo ukuthi akhulume nokuthi alise lolu daba.
Nxa sokukhalala umsebenzi labo dokotela asebe lesikhathi besebenza esingathi ngama-senior doctors umumo ubona usiba njani po ezibhedlela njengoba ubuvele ubikwa umubi kakhulu.
umumo ngokwawo uzakuba muke ukwenzeka lokho adufile uyikho khona ngoba abantu bazakufa ezibhedlela njalo abantu bazafikela ngokusela uncedo njengoba odokotela bengasafuni ukwelapha kodwa uhulumende wethu siyamazi ngivele ukuthi yena akalani nakho lokho ukuthi abantu bayafa ezibhedlela njalo kazimiselanga ukuthi alungise ley'ndaba ngoba singakhumbula ngesuku ezidlulileyo amanesi akakwenza lokhu uhulumende nje wabaqetha bonke umsebenzi ungaselani nje ukuthi babe lezikhalazi ezazifuna ukuthi uhulumende azilungise.
Lo mnumzana Charles Nyoni olwela amalungelo oluntu ubexoxa lontungameli inkomo Studio 7 eseHarare. Namhlanje ibandla lezaphu belithakazelela iminyaka engamachumi amahlanu lasikhombisa lasungulwayo likhuthaza umbuso wezabelo ukuba uphange usungulwe elizweni njalo uqhutshwe kuhle. Wanastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kube nelanga elihle kumalunga ebandla lezaphu lapho abahlele imbali yebandla baqinisa ukuba umbuso wenzabelo kumele uqhutshwe ngendlela. Umabhalane jikelele wezaphu umnumzana Strike Mkandla uthe ilanga lalamuhla liqakathekile kakhulu embalini yaleli bandla.
Ilanga leli ilanga eliqhakathekileyo izaphu ileminyaka engu 57 lokho yakhona kusukela ngo 1961. So ke namhla besikhumbula ilanga leli niyabona sasizabe sikwenza more often ngoba abantu ababekhona sibe lokho benyamalala one by one. So kuhle ukuthi sikhumbule ilanga leli.
Unkosikazi Emelia Nkala ozelwe ngomnyaka ka 1930 uthi ubuhlungu ngombuso okhona yikuthi lokhe bengakhululekanga.
Mimaye khangela lokhu ngikhona la namhla. Thina sisebenzile amajaha angaka yababebulawa ngesikhathi sisebenza begqokiswa amaplastiki abantu betshiswa. Yikho mina ngibuhlungu kutithi evolution akula nto ebuyilela. Sizondile mina ngizelwe 1930 sengile 88 years. So ngiyasola khathesi ngilambile kangidlile utho kakukho kukhona.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo umabhalane jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhethu likaZulu ongenela umthimba ubuke imisebenzi yezaphu.
Kuyinto enhle ukubana ibandla the authentic one I think I speak to Southern Africa ukuthi namhlanje bakhumbula iminyaka yabo bekhona basikhulula okubuhlungu nje ukuthi phezu kwemisebenzi abayenzayo abantu sebedubeka okuyikho ababengayisikho abakuhambela empini ongayisikho ibandela kubunjelwayo kodwa konokhanaukuthi they are still able to say thina iZimbabwe sasifuna ibenje mbona ngazathi kuyinto enhle kakhulu.
Unkosikazi Rita Malanga ilunga lezaphu ukhuthaze abasakhulayo ukuba bazothatha ilifa labo.
So lokhu mhlemuntu iphathi lebesila izaphi kwa 56-57 years kunjabulise kakhulu ngokuthi anibona ukuthi ena abantu izaphu lokhu esisayifuna. Abanye abantu bathi kayikho asikwathi siyiveze ngaluphi uhlobo njalo izaphu yinto engumsunguli oyasungula ukuthi kuze abadala babone ukuthi amabhuna abancindezela. So lokhu ikhona kuze kube lalamhlanje. So lokhu kunjabulisile ukwenza ukuthi labanye akade bengazi lutho bayazi ukuthi ena nxa besibona sigqoka ama-t-shirt ayiyelo sikhuluma ngezaphu izaphu lokhu ikhona siyaphambili iyuthi kayisondele ngoba iye funeka esifuntu siyitshiyele ilifa.
Owalwa impi ekuviyo lezipha unkosikazi Thoriso Moyo uthi lilanga elihle elibakhumbuza ngembali yezaphu.
Ilanga lanamhla likhulu sibili lilanga elisikhumbuza ukubunjwa kwezaphu njalo lihle ngoba liyakhumbuza labantu abanye bayathola ama-history yabo khonapho.
Ibandla lezaphu lasungulwa ngomnyaka ka-1961 ngemizamo yokukhulula ilizwe umbuso wabahuquluzi benotho wabamhlophe. Namhlanje amalunga ezaphu kobulawayo benze idili bekhumbuzana ngembali yebandla lokuthi bakhangelele ukuya ekhethweni ngomnyaka ka-2023. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Okay. Nikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 lagu 13860 kilohertz.
Icala ebelisetheswa ababalisi ababotshwe ngomgqibelo bephakathi kokutshengisela ngokufola besuka eMutare besiya eHarare lesuliwe namhla umthethwandaba weMarondera. Ababalisi laba abangamalunga enhlanganiso yelwela amalungelo amatitshala e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ARTUZ, bathi sebeqhubekela phambili ngokufola kwabo njalo balethemba lokuthi bazafika eHarare ngolwesithathu kuyonale iviki njengokuhlela kwabo. Ababalisi laba bathi esinye sesizathu zokutshengisela nesokuthi bafuna ukubhadalwa iholo labo ngemali yedola leMelika ngoba ama-bond notes engasela mandla. Unkosazana Catherine Jovane isiphathamandla salinhlanganiso layo ophakathi kokufola uchasisa okuningi ngalolu daba.
Kuyokusikhubekela phambili lawo sokusenze saba namandla futhi usisihambe sokusinika i-determination sokuhamba njengokuqala kodwa abantu sebebaneke.
Bavela ngapha abanye?
Bavela endaweni ezihlukeneyo babuye ecourt basesasuka labo isikhathi sisuke ecourt basuka njendaweni zonke different places. Ababalisi abaningi bona ngaba ngabemaphandleni or elsewhere ngoba abasazani sibaningi.
Buhambe njani emthethwandaba ukuze icala leli belilahlele khatshana?
Lemthethwandaba kwakhona kasisangelanga sithene sindile ecourt sihamba after wasekwathiwa khona kuthiwa kakulacala hambani sazange singenele ecourt kwakho.
Kodwa laphana kuthiwa belibotshiwe belingaphi?
Sabotshwa sisande ukuphuma emakhekhe sasimbona sade 7 kilometers phuma emakhekhe. Sisethi baqala basithele esilingisitesini esiqala siphume emakhekhe basimisa thina sasizihlalele simele ithizi leli phezu sezini lathi sekuthele lapha babe besika bathi lingasadluleli phambili into eliyenzayo ayisemthethweni. Izulu lathi liphela thina sabe siqhubeka ngohambo sahamba basebe siyasitholake sesiphambili ku-7 kilometer phezu sisuke emakhekhe basebe sibopha basilithele emuva emakhekhe ekhemp. Asange silale esitesini ama-lawyers ethu abuya babuya nje ntambama bengabona bengama-10 sasesirelizwa ya sasesidingeka indawo kodwa sirelize under i-custody yama-lawyers bathiwa sibuye esikhothi namsesi.
Ayikho enye ingcazelo abalinike yona yokuthi kungani balibopha kungani baphinda balesula leli cala?
Okokuthiwayo bengasalithibekelanga icala phambili asikwazi kodwa sathi isiposa sasele ukuthi sibotshwa ngomthetho iposa bona then kwasekuthiwa khona thiwa senze i-cause i-criminal meeting but sene singasayanga ekhothile kodwa icala kwakuyilo lona le kwathiwa futhi samatsha singelanga mvumo kodwa thina imvumo sasidele sitiye sayithiwa yimanichallenge sakhiwa yimashonalensi sakhiwa yiharari i-problem i-hard copy ibinesikehan sesesabasenge si-soft copy sayiyala bathi bafuna i-hard copy.
Lalithe lizafika mhla ka-19 sokuzaguquka lokhu.
Hayi sibona sizafika mhla ka-19 ngoba khathesi sesiku-68 kilometer phela sesiphumile emarondera khangele khona leHarare.
Lo ngunkosazana Catherine Jovane isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe laye ophakathi kokufola. Live talk namuhla sikhangela umumo kwezempilakahle elizweni ngesikhathi odokotela bekhalala umsebenzi. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012026465 0318. Ngizaphinda njalo 0012026465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abohlelo lokusebenzelana kwabakubutho lomanyano phakathi kweMelika leSomalia babika ukuthi bahlasele kanzima ngendizamtshina zebutho indawo yeGandashe ephansi kwabalwa becatsha abalwisana lohulumende weSomalia abesimuslim. Abedlulisa amalawulo abe-Al-Shabaab babulala abalweli qembu abangamachumi ayisithupha lambili 62. Lanxa iningi emhlabeni jikelele lalicabanga ukuthi ukukhetha umkhokheli ongasikhehla kwele France kuzanceda athi kwele France kuphela kodwa lasenhlanganisweni yomanyano wamazwe owe-EU, akusenjalo okwamanje njengoba umongameli Emmanuel Macron esebhekane lobunzima embusweni wakhe. Kusukela endulo umuntu lenyoka izitha ezithi zingabonana kumele zibulalane njalo akukhunyiswa namlotha. Ubudlelwano benyoka lomuntu bungabe bungasibo bezinini kodwa beyadingakala. Ubathabile Masuku ukhulumisane lonkosikazi Sheila Broadling ingcitshi ngezinyoka emuseum kobulawayo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Kulotshiwe eBhayibhelini ukuthi umntwana womuntu uza kugongoda umntana nenyoka ikhanda, njalo owenyoka uza kuluma isithende somntana womuntu, kodwa lobu budlelwano abumelanga bube ngobezitha kuphela. Inyoka zilawo umsebenzi eziwenzayo emvelweni okufanele siwuqakathekise njengabantu. Unkosikazi Sheila Broadley, owe Natural History Museum kobulawayo njalo eyingcitshi kwezenyoka, uthi abantu abaningi basuka babe lolunya enyokeni zona bezithole endaweni zazo, okuyinto embi ngoba inyoka zizidlela amaxoxo lamagundwane.
Ubudlelwano phakathi kwabantu ngangibone abantu ikakhulu umuntu engabona inyoka uyaphonga ubulala engelani ukuthi khona ingene endlini kumbe uyithole isegangeni yena uphonga uyibulala kuphela. Yikho khona okho esabe singakufuni ngoba inyoka zona zidla amaxoxo amagundwane, so ziyabe zisincedisa ukukhipha zona lezo izinto ukuthi zingabi ziningi kakhulu.
Udokotela Nkosana Dube ukhuluma ngokwehlukana kokulunywa yinyoka okutholakalayo.
Inyoka ziluma okwehlukeneyo, ezinye ubuhlungu busuka budale ukubhibhidla, sesingathi khona i-cytotoxic. Umuntu uyabe elunywe khona ikezo okuthiwa engama-cytotoxic snakes, ubuhlungu bakhona obubangela lokho ukubola okwenyama yomuntu. Kusuke ke lezinye ezifana labokhothikhothi, ilezi zibangela esingathi khona i-hemotoxic, lapho umuntu abe egcina esopha emzimbeni. Ezinye njalo zibangela ukuthi izitho ezingafana lokuthi amaphapho lenhliziyo kume ukusebenza okuthiwa ngama-neurotoxic bites.
Unkosikazi Broadley uqhubekele phambili esithi ezinye inyoka azitshengiseli khonapho khonapho ukuthi umuntu ulunyiwe, kodwa ezinye kuhle kutshengisele masinya kumbe umuntu ahle alahlekelwe ngumphefumulo.
Njengayona le ukhothikhothi labondlondlo labo uyabona umuntu ayisikuthi engalunywa khonapho uyahlagule khonapho, yakwenza thatha amalanga amathathu kungakabonakali ukuthi ubelunywe yinyoka. Inyoka ezinjengabomamba lezo yimzuzwana nje i-15 minutes uyabe umuntu engasakwanisa ukuphefumula kuhle, engasakwanisa ukuhamba, iyambulala futhi within an hour umuntu uyabe enqesefile.
Abantu balakho ukumncedisa umuntu nxa bembone esanda kulunywa, kutsho unkosikazi Broadley.
Ukuphathiseka esabe sikukhangelele ukuthi umuntu lingabophi mfimfi njengomuntu obophi inkuni, siyafaka esithi i-pressure bandage. Labe lilula nje lilithandele lapho umuntu alunywe khona, libe sithi after every hour likhiphe ibandage leya owamamzuzwana kumbe eyi-20 libuye libisele. Umuntu wakhona libona ukuthi kagijimi, lingayenzi ukuthi ayenze izinto ezabe seyenza ukuthi asebenzise kumbe isandla. Nxa ukwaniseka lawo kwanisa ukuthi lithathe ugodo libophe isandla sona leso wenzele ukuthi engasihambisi kangako, ngoba khonokho kuyayenza ukuthi ubuhlungu lobuyana buhambele umzimba.
Izibhedlela zilemithi yakhona okuthiwa yi-antivenom esetshenziswayo, kodwa intengo yakhona yiyo ephezulu kakhulu njalo itholakala nzima elizweni.
thina lapha i-antivenom asilayo. Yayitholakala ikakhulu eSouth Africa but iyadula ngkhona ngale South Africa. Yasetshenziswa sibili nxa sebebona ukuthi sekunzima ukuthi umuntu yenqe ngaphelwa impilo yakhe. Kwesinye isikhathi baphongukumnika okukhona nje ukuthi aphathisele.
Amathuba okuphila nxa umuntu engalunywa yinyoka mahle ngoba kuyathatha isikhathi ukuthi ubuhlungu bungene emzimbeni. Inyoka engathi iyingozi kakhulu elizweni imamba ngoba ifanelisa ukuthi iphakame njalo ilumwe umuntu endaweni eziyingozi eziseduze lenhliziyo.
Ama chances mahle ngoba kuyathatha isikhathi. Inyoka esesabelayo kakhulu i-black mamba, amamamba lawo ebesesabelayo ezinye inyoka lezi ayi umuntu uyakwanisa ukuphila okwesikhathi eside. I-black mamba yeyingozi kakhulu.
Inyoka zithanda ukuhlala endaweni ezisitheleyo ezilakho ukuthi zicatshe khona. Lokhu kugoqela izidina, inkuni, ingcekeza ebasegumeni engakhanga amagundwane. Abantu bayakhuthazwa ukuthi bagqoke izicathulo nxa behamba egangeni.
Indawo lapho abahlala khona kumele bengaphongekeli izibi, ziphonge ubuthane endaweni umbe ngamathaya amadala. Kumele nje abantu indawo yabo ibi ikhanya iclean. Nxa uhamba kumele la ugqoke izicathulo ngoba ungahamba ngenyawo kungayenzakala ukuthi uthathisane lenyoka ikulume.
Ingcwethi zokulondolozwa kwemvelo zithi inyoka ziqakathekile ukuzivikela ngoba zisinceda ekuphileni. Ziyadla amagundwane kanye lamaxoxo okusiza kakhulu ekwehliseni isilinganiso sezinanakazane lezi. Ukulondolozwa kwenyoka kuyinto abantu okumele bayifunde ngesikhathi esifanayo belimuka ingozi yokuhlangana lokuhlalisana lazo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Abezenkonzo zamakholwa esiKristu babuthanise abasakhulayo ngenhloso yokubafundisa indlela zokuvikela udlakela phakathi kwabesifazana labesilisa ukuze bafunde bese sebatsha njalo bephatha lolu daba lasezenkonzweni zabo. UMakuphitha Ntambo eStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lo msangano uqoqwe inhlanganiso yabezinkonzo eZimbabwe Council of Churches ZCC eHarare ngempela sonto. Umfundisi Robin Shumba wensonto ye-Evangelical Lutheran Church in Zimbabwe ELCZ uthi udlakela phakathi kwabesifazana labesilisa kuyinto abangayamukeliyo.
We actually worried when we're looking at the statistics of gender based violence.
Kuyinto esikhathazayo kakhulu njengamakholwa labafundisi. Sikhangela ama statistics lo kwanda kodlakela olunye. Ke sizama ngendlela zonke ukuthi sikhangele imbangela yalo siphinde siluqede loludubo.
Unkosazana Mo Blessing Mbile weZCC uthi inhlanganiso yakhe ibone kuqakathekile ukuthi iphathe imihlangano lemikhankaso enje nabatsha elizweni jikelele.
We realize that the youth of Zimbabwe make up a huge part of the population.
Ibone ukuthi abatsha bayingxenye enkulu kakhulu yabantu bonke kuleli. Sabona kufanele ukuthi sibabuthanise baphatheke kukulwisana lodlakela olunje kunokubathiya ngaphandle.
Osakhulayo uLavenda Mutsungi uthi kunje enkonzeni zabo baphatheke kunhlelo zokufundisana njengamantombazana labafana ngalolu
daba. Women and children but as men as well. So we want to fight.
Sifuna ukuthi lolu dubo luphele kumuntu wonke, ngisho la kubasakhulayo, kubantwana ezikolo, la kuyo yonke indawo.
Osakhulayo ongumfana uJasper Magweba webandla leLutheran uthi ukufundisana lokhu akuqale ezindlini lasemakhaya.
And stop gender-based violence, and also boys should be taught to wash dishes at home.
Abafana ezindlini kumele bafundiswe ugeza imigano lenkomitsho njengamankazana. Kutshengise ukuba konke okwenziwa ngamankazana labafana bangakwenza bephathisana.
UNkosazana Hlatenda Samshonga webandla le-Anglican uthi abantu baphazamisa udaba lwaseBhayibhelini oluthi obaba kumele babe yinhloko emulini.
Also a biblical perspective offered is we look at the biblical aspects. Yes, it's true. Men are supposed to be on top, but the biblical
Unkosazana
Rumbiza ita Rubinga wenkonzo ya Salvation Army uthi bayafundisana njengabatsha enkonzweni kodwa usekubona kufanele ukuthi lokhu kuqheliswe kugoqele ukuhlangana bevela kunkonzo zonke besenza imihlangano yokufundisana njengabatsha.
From 12 years, not 16, 12 years because njoma ages are just especially nowadays are being abused sexually.
Kuqakathekile ukuthi kube laba fellowship labatsha kusukela ku 12 years sibili kusiya phezulu befundiswa ngalolu dubo ngoba sebe hlukuluzwa labo emacansini.
Abenkolo bathi ukulwisana nodlakela kumele kulwise mandanga onke hathi ngesikhathi somnyaka esiqanjiweyo kuphela. Inani labatsha eZimbabwe abangamankazana labafana abaleminyaka efika kwelitshumi lanhlanu yokuzalwa lifika kuzigidi ezedlula kancane kweziyisithupha. Njalo abamasonto bathi ukubafundisa besesibancane kungenza ukuthi bekhule sebesazi ukuthi Agela, alulunganga. Nimele Studio 7 Harare, ningu Mark Peter Ntambe.
Umqeqeshi weqembu le-FC Platinum uNorman Mapheza uthi iqembu lakhe selifake unyawo olulodwa kusigaba isilandelayo somncintiswano we-CAF Champions League ngemva kokuba ngutshekile obhanqa 1-1 leqembu le-ASA Otoho elase-Congo Brazzaville khonale kwele-Congo. Intatha ezindaba ethu zemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ikhuluma lentatheli ekupheleni kwemidlalo weqembu le-FC Platinum le-AS Otoho ngensonto ntambama. Umapheza ukhale kakhulu ngendlela uNompemba bakade bephethele umdlalo abatshaye ngayo esithi umdlalo wenguqu uzathuthukela kwelikhatshana kuzwekazi lase-Afrika.
Le yimpumela enhle kakhulu kithi njalo kumele sikwenze ukuba sisebenze kanzima sibaqedise bangabuya kwelakithi. Sesivele silidinga igoli esiyihlosileyo njalo siyathokoza ngalimpumela kodwa wonke umuntu uzibonele nje kuba kulokucelibezela okuthile.
Umdlalo ubuphethwe ngoNompembe abadabuka elizweni laseTogo njalo ngiwe betshaya impembe ngukhokho Ntale. Phambilini kwanomdlalo iqembu le-FC Platinum kalizange liphathwe kuhle khona lekwelekhungu kuyingxenye yemizamo yokuba lingaphumeleli kodwa kalizange liphele umoya layala lokhu lisaze lihamba ngakho. Umdlalo wehlandla lesibili ukhangelelwe ukuba ube khona ngempela viki yezayo lapho iqembu le-FC Platinum elizemukela khona ele-AS Otoho enkundleni emandaba. Iqembu elizaphumelela ngempela viki ilo lizadlulela kusigaba esilandelayo somncintiswano lapho kuyabe sekusele khona amaqembu alitshumi lanhlanu nazafakwa ezibayeni ezine njalo iqembu letshumi lesithupha ngele-Esperance lasetunisia okuyilo eliphethe linkezo. Uhlelo lokuba amaqembu azangena kuziphi izibaya lukhangelelwe ukuqutshwa mhla zingamashumi amabili lathuba mnembili kuyona le nyanga kampalakazi. Amaqembu azaphusha imidlalo yezibaya ezindaweni ezimbili eziphezu kwengalane yiwo azadlulela kusigaba se-quarter final. Nyakenye iqembu le-FC Platinum kuyilo njalo belimele ilizwe leZimbabwe alisenelisanga ukufinyelela kusigaba sezibaya okuyikho lapho kule nzuzo ethe xaxa etholwa ngamaqembu abephatheke kulo mncintiswano we-CAF Champions League. Ngolunye udaba olumelana nomdlalo wenguqu umongameli omutsha wenhlanganiso yeZifa uFelton Kamambo uthembise ukuba inkokheli yentsha yeZifa izasebenza gadalala ukuthuthukisa umdlalo wenguqu. Ukamambo utshele intatheli izindaba zemidlalo ngemva kokunqoba kwakhe uPhilip Chiyangwa ngensonto ukuba uzimisele ukufeza zonke izithembiso azenze ngesikhathi ekhankasa.
Isikhathi sokhetho sesedlule sokuyisikhathi esokufeza izithembiso esazenza kubalandeli bomdlalo wenguqu.
Abanye ababumba inkokheli yentsha yenhlanganiso yeZifa ngabagoqela uGift Banda ongumsekeli kamongameli kanye lamalunga ebhodi uPhilimon Machana, uShuka Chagonda, uBrighton Malandwile kanye loRodrick Chamuchi Wanza. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Singakagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje ke sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Ama-senior doctors abikwa sebambane labanye babo ama junior doctors ekukhalaleni umsebenzi bekhala ngokusilela kwemithi esibhedlela kanye leholo eliphansi. Izaphu ithakazelele iminyaka engamachumi amahlanu lasikhombisa yasungulwayo. Siligqiba lapha ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.